Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ola mngelange njabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 16 kwenkwezi 2024 ngutawa kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu bayasukuma ngobunengi besiya emhlanganweni yona leyo kube lenkuthelo enkulu kube lokufuthelana okukhulu kugcine kulokuxokozela khona lokho esikubonayo.
Kuqhamuke udlakela emasingo lasechinoyi namuhla emihlanganweni yokuzwa imibono kaZulu mayelana lomthetho omutsha ophakathi kokubunjwa nguhulumende oweprivate voluntary organizations bill.
Umkhuhlane lo okwenza ubebenje lapho odoboko lamasebenza kulisabantu amanzi esithandazane sehli abangananzela ezambuzini ayeaaflashwa kuhle nabantu asebezambuzi bangagezi izandla.
Ugatsha lwezempilo kahle lwazise ngokuqhamuka komkhuhlane wesihudu esekholera kwezinye indawo zezigabeni ezemashonaland west manicaland lesithungwiza lanxa inani labafunyenwe belawo liphansi. Abamabandla aphikisayo eZimbabwe bathi kusobala ukuba ibandla leZANU-PF lilakho ukusebenzisa ukuqhutshwa kohlelo lokwabela abantu abalambayo ukudla ukuzidingela usekelo lwezombusazwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uqhamuke udlakela emashingo lasechinoyi namuhla emihlanganweni yokuzwa imibono kaZulu mayelana lomthetho omutsha ophakathi kokubunjwa nguhulumende oweprivate voluntary organizations bill okubangele ukulimala komunye umuntu emashingo. Lanxa isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi etshele iStudio 7 ukuthi ubengakezwa lutho ngalolu dlakela, inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZim Rights ikufakazile lokhu njalo ithi umuntu olimeleyo lo uhambe wayakwelatshwa ngodokotela. Abasekeli bebandla leZANU-PF yibo ababikwa bephazamise imihlangano le besola izikhulumi ezethule imbono yazo zichothoza iPVO bill zisithi ayimelanga ipasiswe lidalele ephalamende ngoba isipha uhulumende amandla okuvala inhlanganiso ezizimeleyo ezingavumelani laye. IZim Rights ithi njalo abanye abakhulume emhlanganweni wamashingo wona oqhutshelwe eCharles Austin Theatre sebebalekile ezindlini zabo bayacatsha ngemva kokwethuselwa ngabasekeli bebandla elibusayo abachithe umhlangano lo ungakapheli. Umhlangano weChinoyi wona uqhubekile ngemva kokuphazanyiswa kodwa besekulokufuthelana okukhulu. Ungapasiswa lomthetho ozalawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo okuyinto esolwa ngabalela amalungelo oluntu kanye lamababandla aphikisayo, kodwa abebandla leZANU-PF bayawusekela besithi ujonge ukwenqabela inhlanganiso ezihlose ukulimaza uhulumende zisebenza lezitha zeZimbabwe. Umanyano we-United Nations wona uthi umongameli Emmerson Mnangagwa kamelanga awusayine lanxa ungapasiswa ngoba usephula amalungelo kaZulu. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo uxoxe lengcwethi kwezombusazwe njalo eyisiphathamandla lasenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association uMnumzana Efi Dlela Ncube.
Akumangalisi ukuthi ubone kulokuxokozela okungaka ngokuba lo mthetho uzabathinta ngendlela enkulu abantu, hayi encane. Ngakho ke abantu bayasukuma ngobunengi besiya emhlanganweni yona leyo kube lenkuthelo enkulu kube lokufuthelana okukhulu kugcine kulokuxokozela khona lokho esikubonayo. Kugcina abanye sebedonsenana ngezepolitiki kanti ke icacile lento esikhuluma ngayo. Unengi labantu njalo abaya emhlanganweni leyo bathwala ngamabhasi bayefika khona bengakwazi abazokukhuluma kuleyo ndawo, bafike bakhulume izinto ezingasebenziyo ezingelabufakazi ezingakhelwa ngeqinisweni. kube sekubanga intukuthelwe enkulu phakathi kwabantu thole sekulokufuthelana sikubona endaweni ezininge ezihlukahlukeneyo ngumthetho ongadingakaliyo lo ongazange wadingakala ozahlala ungadingakali vele ukuthi ube khona iZimbabwe izabanhle kakhulu nxa umthetho lungekho ngakho ke kuyisifiso sabantu abaningi ukuthi ungabi khona lo mthetho
Ungathi yiziphi impawu ezihamba phambili ezimbi ezenza liphikisane lalomthetho
Umthetho lo wephula amalungelo abantu ikakhulu ilungelo lokuthi abantu bazikhethele abahlangana layo okuthiwa i-freedom of association Umthetho lo uzaletha indlala uzaletha ubuyanga uzamisa izinto ezinenge kade zisenziwa zinhlanganiswe ezizimeleyo abantu abanenge eZimbabwe baqhatshwe ngama NGO abantu abanenge eZimbabwe bathola ukudla kuma NGO bafundiswa ezikolo ngama NGO ama NGO akha izikolo akha ama classroom block aletha amabhuku aletha ahambisa imithi ezibhedlela ncedisa ngendawo zokubelethela ezabo mama afundisa abantwana bangamankazana akhama toilet agebhi isikotsho akhama damu awunathisa inkomo ancedisa abantu ngendlela zokuzuza imali ezezingadi ezinye njalo ezihlukahlukeneyo ngakho ke abantu bazathinteka ngendlela enkulu kakhulu lo mthetho uzadiliza ezomnotho ezeZimbabwe uzaletha indlalo uzaletha ubuyanga uza kwephula amalungelo abantu yingakho abantu beZimbabwe bengawufuni lo mthetho ngobunengi ba kucacile khona lokho akulabunzima ungawona ungena lo mthetho uthutsha kuyabe kuwukuthi kwenziwe into engahambisani lalokho okufunwa ngabantu
njengoba abantu abanengi bekhanya bewusola kakhulu umthetho lo ubona uhulumende ewamukela yini kumbe singabona ehlehla nyovana njengokukhuthaza kwe-United Nations lezinye inhlanganiso ezilwela amalungelo kazulu
Uzaya ngayo ukuthi uhulumende weZimbabwe ukhethe ukuba ngohulumende wabantu kumbe ukuphikisana labantu. Abantu bacacile ukuthi umthetho lo kabawufuni ngobuningi babo ngokuba besazi ukuthi uzaletha ubuyanga, uzaletha ukwephulwa kwamalungelo abantu. Njalo kawudingakali lo mthetho. Yona limthetho ekhona ekhangela inhlanganiso ezizimeleyo yanele. Akulabufakazi bokuthi lokho abakhuluma ngakho ukuthi kwenziwa izinhlanganiso ezizimeleyo kuyenzeka. Siyakwazi kahle kamhlophe akukho lokukodwa nje okwenzakalayo kulokho okuqanjwayo. Ingakho abantu besitha hey asifuni lo mthetho uzazilimaza amalungelo ethu uzalimaza ilizwe uzalimaza inotho uzasikhipha ukudla emlonyeni okuhle kangaka ngakho ke uhulumende kumela lalela abantu enze okufunwa ngabantu awudingakali lo mthetho awungabi khona
umnumzana efidlela ncube ucubungula ezombusazwe njalo ngowenhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association ubexoxa ecingweni Lontungamile Nkomo owe Studio 7 ekobulawayo. Sehlulekile ukukhuluma le sikhulumele sezano PF umnumzana Chris Mthangwa ngalolu daba.
The Voice of America.
Ugatsha lwezempila kahle lwazise ngokuqhamuka komkhuhlane wesihudo esekholera kwezinye indawo zezigabeni eze-Mashonaland West, Manicaland leChitungiza lanxa inani labafunyenwe belawo liphansi. Kodwa ugatsha lolwazise njalo ngokuthi kulabantu abedlula inkulungwane ezinhlanu 5000 abafunyenwe belomkhuhlane wesihudo kodwa esingalani lekholera. Kwaba labanye abayinkulungwane lengxenye 1500 abafunyelwe belomkhuhlane woqhuqho owemalaria. Isihudo sekholera esiqhamuke ngonhlolanja nyakenye sahlasela abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu lane kumbe 34,000 njalo sabulala abedlula amakhulu ayisithupha 600. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lowake wakhokhela inhlanganiso yezakhamizi e-Progressive Bulawayo Residents Association umnumzana Ambrose Sibinde.
Umkhuhlane lo okwenza umemetheke lapho odoboko lamasonela ukuthi kusitha abantu ama-hygienic standards abe sehlile abangananzela ezambuzi ingayingayeka ungasafulashwa kuhle nabantu basebezambuzi bangagesi izandla yikokwenza umemetheke so sokukhona yikubana lathi kobulawa liyananzela kusiyohlupho olufana nawo lwamanzi engxenye aluba kuya khathe siyananzele ukuthi indawo ezinele khona abakobulawayo yiwo amanzi ehlupha akayekele engavalwa kwesikhathi esile siyakwazi ukubana amanzi ayashoda kodwa-ke ngenxa umkhuhlane losukhona usithikhathi siyayekela amanzi angafahle ke kubonakala umkhuhlane uqala uncane uzokuthi indawo lezi ezingela manzi kube la mashada ama-water kiosk lawo ungathi ancedisa abantu kuxhaswa sokunzima kwezinye indawo ngaphandle kwaubulawayo uhulumende lawo lomlando ukubana bo indawo ezingela manzi ziba la manzi ngoba nxa uvele ungela manzi umkhuhlane asezenelisa ubana siwumanzi so-ke engxenye kobulawayo sisicheleke ukuthi hhayi ama-sitifaza sethu abayavumela ukuthi khathi samanzi angavalwa lokhu kuthiwa yi-load shedding bake bayekele amanzi aqhubeke khona.
Kuyini okudingakalayo ukuthi kuhle kumiswe ukuqhubekela phambili komkhuhlane lo njengoba sekusiba ngumnyaka wonke silokhu sikhayelane lo dubo olulodwa lolo?
Okokuqala sibona ngathi yimfundiso, imfundiso iqakathekile. Abantu abaningi lo mkhuhlane abawusihlisi ukuthi uyingozi njani. So sithi thina uhulumende kakhulu iministry yezempilakahle lama-local authorities obulawa zithi council kwezempilakahle lapho kwi-department ze-health kekube le ndlela yokuthi kube lama-programu abanzi okungena lapha ezigabeni kuma-communities kuzakhamisa abantu befundisa into yokuqala kufanele yenzakale le. Kuthi nala abantu abadenisa ezitaradeni laba abazincedisayo esithi ama-vendors labo bake babe le ndlela yokubana bancedise bancane ngoba uzananzela badeva abanama-fruit akula mazi umuntu uyathenga funa ukudla engagezanga. So into zomasofanele zincane lezi ama-bylaws akalandeli abantu belakhoboeminyeni ezitaradeni zithengisa ukudla abanye badengisa bezithwala konke lokhwana bekumise ukuthi ama-local authorities ohulumente abantu baboshwe bakhuthe ezitaradeni.
Umnumzana Amros Sibindi wayengumgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo Progressive Bulawayo Residents Association. Owake waba ngumphathi ntambo wakoBulawayo unkosikazi Eunice Sandimoyo Gaseko ubhubhe namhla koBulawayo esibhedlela seMater Dei ngemva kokulwisana lomkhuhlane we-BP. Indodakazi yakhe unkosazana Fob Sandimoyo wazise uzulu ngemva kanina enkundleni yokuxhumana e-X kumbe Twitter. Unkosikazi Sandimoyo owake waba lilunga le-Polish Bureau ye-ZANU-PF waba ngusenetha wakoBulawayo kanye lomphathi ntambo waleli dolobho phansi kobukhokheli wayengumongameli Robert Mugabe. Amalungiselelo omngcwabo wakhe awakaziswa kodwa abantu babuthene emzini wakhe e-Sunning Hill koBulawayo.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Abamabandla aphikisayo eZimbabwe bathi bakhengelele ukuba ibandla leZANU-PF lizabamba ngamandla abantu emadolobheni lemaphandleni ukuba balisekele ngesikhathi kusungulwa uhlelo lokwabela abantu abalambayo ukudla. Bathi kusobala ukuba kuzakwenzakala lokhu lemadolobheni lapho kubikwa sekulabantu abaningi abalambayo ngenxa yendlala edalwe isikhudumezi sokuguquka komumo womkhathi ese-El Nino. Kodwa ibandla leZANU-PF liyakuphika lokhu lisithi kuzasetshenziswa abantu abaziwayo emphakathini abanjengamakhansila ekwabeleni ukudla abalambayo. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, uGibbs Dube uxoxe lomnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba tshabalala edalela ephalamende ekubandla leZANU-PF lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelelwa inhlanganiso ye-Freedom Alliance. Uchuma usungula lingxoxo.
Namhlanje ngikhuluma so embo lo babuncube labanye abalaleli abangabe belaleli ukubuziyo konoku eParliament lami nginje ngakubuza ku Minister of Public Service Labour and Social Welfare ukuthi kanti right nqa lapha njoba kule ndlala engaka abantu bamadorobheni bazathiwani waphendula usibili ngengeke liphelele ukuthi hayi lase madorobheni sesibuya sisenza ama assessments ukwenzela labo sibancede nje ngokudla okuyinto esiza kuqala ukwenza ukwenzeka konoko namhlanje ngikhuluma so Minister of Agriculture ubaba uMasuka naye uphendulile konokwana ekusho njalo ukubana bebekucabinet meeting Tuesday labo umongameli welizwe akhulume khulu ukubana akumelanga kube lo muntu olambayo njalo akufidwa kumbe utawona lapho abahlupheka kuphela abangasebenziyo kuphela abasebenzayo labangasebenziyo konke kuyahamba ukhangela household by household lapho kulesidingo khona ukubana kuncediswe bese kuncediseka abantu bencediswe ngoba uhulumende ulayo imali uthengi useqalisa ukuthenga igrain ezancedisa abantu ngikhuluma so bekukhuluma ngokuthi every month kuyabe kufuze ubona iward yinye ngayinye ibinikwa at least i-5 tons ezomumbu ezothi kuncedakale ngesikhathi lesi esendlala so akula muntu ozathiwa elambile nguhulumende ngesikhathi lesi esobunzima lobu esihlale labo obesyclone El Nino oludale i-drought le esikiyo
lezo politika phakathi kwalapho ukuthi ngawashango sislogan othole
uhlupho luba khona apho thina sijabulela ukuthi khona kuvumakale njalo kunazelelwe ukuthi indlala emadolobheni ihlala ivalekile ngoba idolobho belisaziwa liyindawo elemali elokudla so khona kuyena kwenza ukuthi badubeke kakhulu abantu abakhona phana njalo amadolobho singawananzelela ekuvoteni akhangelele into ezingcono kulalezo izanu eziphethele okuyikuthi ke ubungozi obukhona kungaba yikuthi khona kube sokusiba lokubandlulula kukhangelwe ukuthi umuntu lowo ngowaliphi bandla into ezifana lalezo yinto elubufakazi eZimbabwe ekhona ehleli senzeka since kutholakale i-independence ukuthi kuyakhangelwa ukuthi umuntu usuka kuliphi bandla yilo hlupho olungaba khona lona lolo kodwa-ke uChuma ngabe nxa ekhuluma kukhulumayo kungawumuntu abathi bangakhuluma into bayiphile lokho akutsho-ke kungaqonda ukuthi khona kungaze kwabandlululwa muntu uhulumeni ndeke okusuka kube iluhlupho yikuthi imali uzabe seyithethe nga ngoba ungachecka iwelfare kahulumende ibhazalele phansi umnotho welizwe ubhazalele phansi ngoba umnotho kumele kube yiwo ozakwe yamisa iwelfare elizwe konke kubhazalele yikho okusuka kutshengisa ukuthi kuzaba lobunzima obukhulu kakhulu ikakhulu ebantwini abasemadorobheni ngoba i-urban agriculture kayila space njenge ukuthi kuyabe kungathi kule ndawo abantu bazadobhadobha lapha lalapha
yeyo chuma konapho ke izimbusazo konapho
nxa ukhumbula emalangeni adlulayo labana upresident wethu udeclare i state of national disaster mayelana ngodawa lolutona siswele izulu njalo ke asila kudla emasimini konokwana kuvule izindlela zokuthi ona sesincediswe ngamanye ama bodies lamayamazwe ekusidingeleni izimali ezokuthi kudingwe i grain levy so lokho ungakwesabeli we been assisted by the United Nations sisincediswa even amanye amazwe uRussia labo babe njeyana babuyile uChina babuya bizoncedisa ukubana kutholakale igrain ekuthi abantu bengalambi sifuna ukuzama ngamandla onke ukuthi udaba lolu lubuye lungaphathwa ngama-politician luzaphathwa ngama-civil servants ngisho phela o-DA izinduna labantu abanjani abayibo abazabe bekhamba bekhangela ukuthi khona kanti vele esigabeni lesi kumi njani abahlupheka yibaphi abadinga usizo yibaphi bese kuncedakala kuvela khonaphana so ngaso kubuya usizo lolwana lubuya lukhangele ngoba abantu baya sebebhalile phela amarejista abo lamabizo abo ukuthi hayi lapha sifike imuli lezabona imisho imuli yakoncube hayi ithe yona iyazuza iyathola ekothuma la ithi iyazuza kodwa komthembu ngale bathi hayi umango usezilalela eziko so amarejista lawana asezabuya-ke esesetshenziswa ukupha abantu laba uncedo lona lolu ngendlela eyabeyenzwe ngakho besayenze besingenisa ngikhuluma socratics ama teams kaHulumende aphansi ku ground bese kana le survey engikhuluma ngayo
yeah vala amafutshane kunapho ke ngoku
siyabonga ukuthi lilalele chuma sithi tshela ukuthi declare nini i national state of national disaster nxa seli declare sokusethi lilandele ngendlela esalikhetha ngayo ukuthi liyenze njani ukuze kungabi lomuntu ozalapha engivumelana lakho ukuthi kumele basebenze ngayona le ndlela ukuthi kungabanjwa kodwa ukuthi kakubandlulula akusilo qiniso kuhleli kusenzakala ngikhumbula kuloko kwakhuluma uminister enkaye laphana ekhuluma ukuthi abantu abangazange bavote kahle bazabulawa indlala.
Lapha lizwe umnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba chabalala edalela eParliamente ekubandla leZANU PF. Lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelelo wenhlanganiso yeFreedom Alliance bexoxa lo Gibbs Dube oweStudio 7. Okwenzakala eMelika, umongameli Vladimir Putin wele Russia ukwele China lapho ahlangane khona lomunye wakhe umnumzana Xi Jinping bekhulumisana ngendaba ezimbalwa ezigoqela ukumisa impi yakwele Ukraine. Kodwa akula okunengi okwethule ngohlelo lokumisa impi le. Uhambo luka Putin lulandela olwenziwe ngumphathi ntambo wezobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken obekwele Ukraine ekuqaleni kwayeneliviki. UBlinken uthembise umongameli Zelensky wakwele Ukraine ukuthi eleMelika lizaphathisa ilizwe lakhe ngezikhali zokuvimba indizamtshina ezohlobo lwamapatriots phezu koncedo oluvele luthenjisiwe nguhulumende weMelika. Lokhu kwenzakala ngesikhathi amabutho akale Russia esehlasele isigaba seKharkiv ngenjongo yokuhluthuna amadolobho ambalwa. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ocubungulayo umbusazwe omnumzana Zenzo Nkomo.
Esikubonayo babu Gandhi yikuthi iChina neRussia sebevuselela ubuhlobo obabungathi sebuye badeda ngesikhathi ukuphela kweCold War ngeminyaka yo-90. Esikubonayo manje ukuthi amazwe la amabili sebe sondelane kakhulu njalo bayadingana futhi kakhulu ekuthenini kunengi bona bobabili osokubahlanganisa emizameni yabo yokulwa namazintshona la ukuvakashelwana kobumongameli lokho yakwazi ukuthi iRussia isempini neUkraine okuyimpi osokuwafakile kakhulu amazwe asentshona la ngeEurope neAmerica kuphinde futhi eChina siyakwazi ukuthi iTaiwan ngelinye lamazwe iChina ehlala igxambukisana neAmerica kulo okuthi ngendlela okubukeka ngayo akukhanyi kuyinto engagcina iphele ngokuthula. So ukudingana kwalamazwe amabili kusibonisa ukuthi sokuyikuvuselela kweCold War noma yayingathi ithe ukudeda ekupheleni kweSoviet Union.
Manje nxa sikhangele lona ilizwe leMelika ngodaba lona lolo lobudlelwano bamazwe la omabili ungathini wena?
iAmerica vele siyayibona ubudlelwano bayo neEurope ikakhulu ukuzwana kwabo neNATO kusitshela ukuthi nabo bayaviva kakhulu okuyukuthi abazibekanga phansi. Sizakhumbula futhi ukuthi enye into babu Gandhi lapha edala lonke lolukhothe yikuthi iAfrika yonkana siye yathanda ungathi ibhekisa amabombo ayo eChina. iChina isithathe ama-project amakhulu kakhulu la eAfrika. Kube sisazi futhi ukuthi iAfrika, infrastructure yeAfrika ukuthi sibe la esikhona kwakungamazwe aseEurope. Noma babe sicindezele kodwa asingeke sikubalekele ukuthi yibo abathi be-infrastructure esila eAfrika.
Umnumzana Zenzo Nkomo ngocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yabanye benu linabalaleli beStudio 7 elithumele ngeWhatsApp.
Linjani Studio 7 basakazi labalaleli bonke. Ah sesidiniwe thina ngamanga lawo abantu lawo abahlala besithi abantu abafinga indlala. Thina sisebubi ngapha mina ngugatsheni. Hayi indlala iyasichaya abantu. Kanti izinzu ziyambi ziyambe ethi abantu bayaphiwa konke ngemva kokuba layo liyani iviki liyani uRichard Ndlovu wayekhuluma la ethi abantu bonke. Kanti abantu bonke ukuthi abaphiwa bangaphi ukudla kwakona kungaphi. Kabake bakhuluma iqiniso nxa ungala kudla sizwe ukuthiwa kula kudla. Nxa kukhona inika abantu babo ukukhulisa ukukhuluma kuphela.
Hayi siyajabula kakhulu masibona kuzana uPF zigwazana zona zodwa. Maybe bengaqambana icorruption yabo ukukhohlakala kwabo kuvele sobala. Ezilungu besilwa soku yasijabulisa kakhulu. Nokutshontsha maybe kungayehla ilizwe libe ngcono. Sikhathele ilamasela la. Sikhathele ilaba ababulali la. Maybe bengavezana ukuthi abantu abadiliza amathebha lakho ngobani. Kungavela sekungavela manje yonke into ukuthi umuntu odiliza amathe lawo na webhalakho ngubani. Kwayalwa lezi zisu. Iqiniso lizovela kuphela. Ngemigulugudu ezano PF le. Uzovela kuphela nakanjani.
Studio 7, Studio 7. Ngiyalibingelela nonke basakazi we Studio 7. Ngithi mina thina iyouth sisokola kakhulu. EZimbabwe sihlupheka kakhulu kulu because akunamsebenzi, akuna into ebambekayo nje like iyouth nje ayikho into ebambekayo. Iyouth akusimsebenzi wethu kungathiwa bavuka bayohlala emgwaqweni bayathengisa into nje ezingasho lutho. Iyouth kufanele ithole umsebenzi.
Studio 7, Studio 7 ngithi ngibulise lapho. Ngithi ngiphawule ngalo daba lwabantwana abaqulekayo lolo. Eshi akuhlungu lokuhlunga indlala soyingena kanje elizweni. Eshi abantwana besikolo madoda eshi ngazobuhlungu. Buhlungu ubuhlungu Studio 7. Buhlungu le ndaba le. Manje upresident lo wethu abantwana ngeke belambe kulokudla okuningi. Manje abantwana besikolo sebebulawa indlala kanje seze bengasayi lasesikolweni. Uthini mdala lo? Uthini?
Studio 7, Studio 7 njani wasakaza abahle. Siyabonga usinika indaba eze. Uzo lo chief usinamagondo ukubana uAmos ukubana usemthethweni yini ukubhadalisa osobho ukubana the dindis ama register ama $20 kumbe corruption nje kuphela salimbuzele kubaphathi abaphethe ngezomthetho ukubana usemthethweni yindo
kustudio 7 kukanjani ebakhokeli bethu bonke nje lama commentators hayi siyabonga uhlelo lwestudio 7 ngikhuluma ngelakho tshorotshoko jimila indlala abantu makhela lendlini kathi uhulumende uthini wathembisa abantu ukudla kathi sisemhulumende usedinga amabhiliyoni ezimali kaloku kuzwa esithi kukhona kungani abantu bayafa ngendlala akuna nto singakhuluma ngayo vele ngaphandle kwendlala iyacela bakithi uhulumende kake omajambe edinga ukudla kwabantu abantu bayafa
Studio 7 Studio 7 mbingeleli khini basakazi lani lonke balaleli labalandeli be-Studio 7 ukhuluma ngumavukuvuku umfokambini lusuka laphana ePlumtree ngibuza nje ukuthi kathi kwenziwa yini ukuthi abantu beZimbabwe bevote bejabulile betshaya impululu kodwa uma kusiyafika lesi sikhathi sebelala ezitridini zaseGoli sebehlala emigwaqweni sebekhala ngendlala for 43 years kwaye bengawuboni umistiki abayenzayo kwaye senza imistiki yodwa for 43 years ma sivota siyalwa thina sodwa ma siqeda kuvota siphuma sijubaleka ilizwe lokhu kufanele sikunanzelele abantu baseZimbabwe yodwa for 43 years ambonge
salibonani basakazi beStudio 7 yalibingelela labalalela hayi siyabezwa abantu abathi abalandeli betripusi besolo chabang bona bengene bethi kungani abantu besolo chabang bafuna ukuthi amandebele party umqondisi thina ukuthi sibe kwazi ukuthi kule abantu bakomthokazi kumele bekhululeke sakuzwa ngomqondisi lokuthi umqondisi wami Sfindi wafuna ukuthi yena akhulule abantu bemthwakazi abemthwakazi bangikhona bona abade besidlala umqondisi bakithi mabagebhela umqondisi igodi bebemthuka ku social media la bemlengisa so bekhuluma konke besola umqondisi behluleke ukuyahlala phansi lomqondisi secret belungisi nxa befuna amandebele part namhlanje abetripu sinqa besolo chabangu labo mama khuphe kutripu sibabuya futhi bona befuna ukuzala empono yapha befuna ukuthi kuthwe sithi kumele bephathe kutripu si thina kutripu si anti siphathwe ngutshamisa asimsolanga thina kasimeyisi kasifani labo abayeyisa umqondisi bamthuka uyabona bamthuka ku social media behlile ukuhlala la ephansi bathi bona bafuna indebele liphathe lizophatha kutripu si basolile umqondisi okade efuna ukuphatha elwela imthwakazi bamkhuluma kubi bameyisi sebesiza lembono yabo ku-Triple C sicela liyekele abantu be-Triple C bekhululeke bekhulume okusenhlizweni yabo ngeparty yabo lani limele okwenu lingabi zintathele izindaba kumbe ngabantu abazi kakhulu ephathini engaso yena
labo ngabanye balaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo lani lingathumela enimibono kunombolo ezithi plus 1 0800 465 0318. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe Live Talk namhlanje kuhlelo asiyihluzeni bomama sixoxa labesifazane bekhuthaza ngendlela zokuzinikela zokuzinakekela ngalezi zikhathi zobunzima bokungaqhubi kuhle komnotho emazweni womhlaba. Silugqiba ke lapha uhlelo lwehlala namhlanje olivalelisayo ngudabo kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.